thina siyakwamukela lokhu ngoba siyazi ukubana umongameli uBiden inhloso yakhe ukuthi enze okuhle kuparty yamademokrati. Njalo ubonile ukuthi kulephutha elenzakalayo ngedebate yakhe and then wese lose isupport from amanye amademokrati amaningi besithi I think because of ukuguga kwakhe sokumele ahlehle avulele indlela omunye umuntu ongangena.
Isinqumo sikaBiden lesi sitshoni kwezombusazwe elemelika.
I think ukukhombisa istability lokuthi i-experiment le democracy iyatshengisa ukuthi iyasebenza njalo kulamagadre engingathi ngamagadres ameka sure ukuthi i-freedom le-democracy ziyaqhubekela phambili. So lokhu esikubona kusenzakala la siye sabona ngo-1968 Lyndon Johnson naye decide ukuthi hayi cha yena angeke asakhona ukuthi aqhubekele phambili nge-second term.
Inkokheli zamanye amazwe zingafundani kusinqumo leso?
Into esiqakatheke kakhulu ilesi sokuthi kumele ufake ilizwe labantu belizwe phambi ngaphambi kwezifiso zakho lama-ambitions akho. Umnumzane uBiden ubonile ukubana ukuhlala kwakhe kungaba yi-risk ukuthi ama-democracy anqotshwe ngu-Trump ngo-November. So yena wakhetha ukubana afake ilizwe ngaphambi kwakhe le-ambition yakhe yokuthi aqede i-second term yakhe.
Abanye bathi ibandla lama-democracy lingahlangana lodubo lokwephula umthetho, libona njani lokho?
Cha, okumele abantu bakunanzelele ukuthi inominingi kamongameli yenziwa ngama-delegates awe-party. I-Democratic Party inama-delegates angu-4,700 okuyibona abazohlangana ku-convention ezoyenzakala in 2 weeks time. Kuleyo convention yibona abazodecide ukuvota ukuthi baqhubeka laye uKamala Harris na noma bakhetha omunye umuntu. Okusalayo ekugcineni i-democracy yiyoenqoba.
Akusoze kube lokudonselana na lapha kubukhokheli bamademokrati.
Kudonselana khona kungaba khona ngoba ma sikhangelisisa udaba lolu isikhathi sakhona engingathi from manje ukuyofika i-convention sesisifishane. So abantu abaningi ade bekhangelela ukuthi amavoti abo bazowanikeza uJoe Biden, kodwa sizile yena uJoe Biden ngokwakhe endoza uKamala Harris esetshela abanye amademokrasi ukuthi hayi nguye umuntu okumele sime ngemva kwakhe lo, sonke sibambane si-unite behind uKamala Harris ngoba ngumuntu onjani engisebenze laye i-4 years yonke le edlulileyo, ngumuntu ole-experience, umuntu owaziyo lo msebenzi, umuntu ongenza umsebenzi omuhle.